engaku hlulela ukuthi kusho ukuthi uma ngesikhathi bevumelana ngamaqembu ukuthi bazoyimisa kanjani iCongress kukhona ukuthile ababe kuthembisene noma kukhona ukuthile ababe kukhangelele bona laba osongqondo abanye abo Jonathan nabanye ababe cabanga ukuthi ngemva kweCongress bazophiwa amantshontsho athile nabo bakwazi ukuthi baziphenye ngomsebenzi wabo abawenzileyo ukuthi badilize icele lika-Mrs. Mduru. Kodwa-ke kukhanya sengathi emantshontshweni lapha abasaphiwanga ngendlela ababeyikhangelele mhlawumbe yikho kubenza basale sengathi bayangungona.
Okokuthi ngokubona kwakho ubona ungani elakusasa lebandla leZANU-P F lingalimi njani nxa sikhangela ingxabangxoza ekhona kathesi?
Ngicabanga ukuthi kwahle kwaba liphutha ukuthi umuntu ophume ukuyozingela athi uma esejimbile izinja zakhe ezimbambeleyo asuke aziphe umhlwane nje kuphela angabe saziphe amathumbu nokunye nje okuzazisuthisa abe secabanga ukuthi uzoqhubeka esiyozingela enazo zithembeke. Yikho engicabanga ukuthi kwenzakele ku-group of four le okuyiyona etholele umnanga kwa ubukhosi kodwa yena asesuke wayephatha ngesandla sokunxele. Ngibona ke sengathi le ngxabangxoza izoqhubeka isiya phambili njalo futhi kungenzeka ukuthi laba bantu abamsizile umnanga ukuthi afike esihlalweni sasenqongweni bamhlamuke badinge mhlawumbe ukusebenzisana nalabo ababachithileyo. Lokhu kuzokwenza ke ukuthi uqhekeko oluphakathi kweZANU luqhubeke lusiya phambili mhlawumbe ize idilike phakathi ibe ngamabandla ahlukeneyo. Yikho mhlawumbe okungagcina kwenzakele ngaphandle mhlawumbe kungatholakale isisombululo sokuthi kubuyiswe la abantu abasele bekhononda.